njengokutsho kwa president uChamisa okusegcekeni ukuthi nxa abantu abakubandla lakhe bengani bayazama ukuthi balandele kumbe bakholise amalungelo abo okuhlangana kubasuka abaphange babotshwe basiwe emajele. Siyazi ukuthi kathesi uCecilia Chimbiri lo Honorable Mamombe basejele bahlukunyezwa kakhulu ngendaba yokuthi benza umhlangano lentateli izindaba. Ngakho ke kusegcekeni ukuthi uhulumende lowo ulwisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa esikuthi ngesilungu one party state.
Lina-ke lilwisana njani lakho khonokho kwenze ukuthi ligcine lisenza ukuthi limele abantu?
Sikhuluma kunje uPresident uChamisa usemkhankasweni emathebeleleni ezama ukuthi akhulumisane labantu ngodaba lwe Citizens Convergence for Change, oyuhlangana kukaZulu weZimbabwe ukuthi sizama ukuthi sisebenzele ukuthi kube lenguquko endleleni kundlela ilizwe leli eliphathwa ngayo, njalo kundlela okuphathwa ngayo amalungelo abantu avunyelwana usekelo zombuso welizwe.
Liyavunyelwa yini ukuthi libe libuthana kumbe liyenzeke umhlangano omncane kumbe ngithi kulabantu abalotshwane kulabo social distancing less gesture?
Akuvunyelwa lokho nxa ukuthi bandla elizama ukwenza leyo mhlangano ngelikapresident uChamisa. Kodwa siyazi ukuthi abopolitbureau lamabandla abomonzora CTs and PF Team B bayahlangana loba sikhathini njalo kusegcekele. Kodwa vele lokhu inhlala yenza sikujwayele sikukhangelela ukuthi kuvele kubandla lezano PF lomkhokheli walo umnumzana uEmmerson Mnangagwa. Ngalolo hlobo lathi silungiselela ukuthi sincinte loba kunciphiswa indlela esingaphathisana ngayo kwezombusazwe.
Yeah, akusitheleke ngohlelo lwe-National Convergence yini konoko?
Uhlelo luhlelo luka-President Nelson Chamisa olukwa-Agenda 2021 athi yena ufuna ukuthi kungathathwa cebo elokuthi singenza njani ukukhulula ilizwe lethu ngendlela zonke, sithi kwezomkhonomi kwezombusazwe njalo njalo. Kufanele kube lokuvumelana kusizalwane selizwe leZimbabwe ukuthi lapho esifuna ukuya khona kungaphi, njalo macebo bani la ndlela bani esingayithatha ukuthi siyefika kulokho esiyabe sikuvumelene. So luhlelo lomuntu wonke nje oweZimbabwe luhlanganisela wonke umuntu, ngabe usesisotsheni, usesipholiseni, fundisa kumbe ku-private business. UPresident Chamisa uyabadinga bonke abantu labo ukuthi kukhulunyiswane ngokuthi silungise ihlelo lokukhulula ilizwe, njalo lokuphumelelisa ilizwe lohlelo.